So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhlaka 14 Mpandula 2023 nguPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Second day of the Second Republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development, modernization and industrialization of our country through high impact results.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhube inhlelo zentuthuko.
Umkhethile ubaba ukuthi abe ngomunye wamaqhawe ngemsebenzi yakhe ayiyenzileyo. Kodwa mina ke ngikuchaza ukuthi ubaba ubani ngaJoshua Thebe esingaye lapha, wazalelwa ePilabus, ezalwa uThebe uMabunda Malinga Ndlovu, ezalwa intombi yakomkhulu Ncube.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla bezithe gwaqa ngobuningi yamtheta koBulawayo enkonzweni yokuvalelisa umoya umnumzana Joshua Malinga. Akhala ngokuthi asethwele amagabha avuzayo amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngokuhlukunyezwa lokubotshwa mahlayana ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhube inhlelo ezijiyeneyo ezingathuthukisa impilo kaZulu. Umlondo lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare emhlanganweni omkhulu wezisebenzi zikahulumende ezigoqela abaphathi ntambo benhlangothi ezijiyeneyo labasekeli babo. Uthe kuqakathekile ukuba abantu benanzelele ukuthi ukhetho olwenziwa ngoNcwabakazi solwedlule, njalo uthole usekelo olukhulu olwenze wanqoba ngoba eqhuba inhlelo zikaZulu. Utshele abaphathi ntambo benhlangothi zikahulumende ukuba sekuyisikhathi sokusebenzela uZulu, hatshi izifiso zabo.
The second term of the Second Republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development, modernization and industrialization of our country through high impact results.
Uphinde waqongozela ukuba kumele kusetshenzwe ukuqinileyo lanxa kunzima ngoba inkokheli yeZANU-PF yafakelwa izijezo zomnotho ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wathi uzazama ngamandla onke ukuthi aphutshe kahle umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leGwayishangani kanye lokuthi kulungiswe umngcele weBait Bridge leweChirundu lezinye indawo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uhulumende kaMnangagwa udlala ingqondo zabantu.
Kuyihlekisa mahlabezulu ukuzwa ubaba Mnangagwa esithi cabinet yakhe izaba yisichaka zabantu, izasebenzela abantu. Hayi, lapho umbaba uphosisile, asivumelani lakho. Sibona ungani ikhabhinethi ke engazakibe khona ngesikhiwa bathi is very weak.
Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi ubukhokheli bukaMnangagwa akabuveli kuZulu, ngakho ke akulanhlelo ezikhanyayo ezizathakazelelwa nguZulu.
Ezisebenzela abantu zinkokheli ezivele ebantwini, inkokheli ezaziyo ukuthi amandla abalawo abuya ebantwini. Iningi labantu abakukhabhinethi kaMnangagwa, layo uMnangagwa wakho waliwa ngabantu ababavotelanga.
Kodwa owalela impi yenkululeko ekuviyole Zipra umnumzana Ethan Matibela uthi ulethemba ukuba uhulumende kaMnangagwa uzasebenzela uZulu
njengama overthrows sekumele lathi sifakwe kuma decision level ngoba silayo lathi imicabango engancedisa ukuthi uhulumende a implement i development so sesifuna lathi ukuthi sibe involved
osakhulayo umnumzane Thabani Dube uthi ulethemba ukuba uhulumende uzalungisa indubo ezibhekane labatsha
ngicela uhulumende asincede ngemsebenzi imsebenzi ayitholakala siyabona ama company amaningi afaliwe njengokubulawayo ngale udando kuvalile ares akusebenzeki sithona sisemabrijini vela kutholakala ukusebenza
umnangagwa usanda kunqoba kukhetho olwempumela ephikiswa ngamabandla agoqela LCCC athi kaluqhutshwa ngemfanelo inhlanganiso yezimbalwa ezigoqela eSouthern African Development Committee SADC African Union AU le-European Union EU zathi ukhetho olwaqhutshwa kwele Zimbabwe akalwenziwanga ngemfanelo ngimele iStudio 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Izakamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa ngobuningi yamtheatre kobulawayo enkonzweni yokuvalelisa umoyi umnumzana Joshua Malinga ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMalinga wake waba ngumeya wakobulawayo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulume kumbuthano bachaze umnumzana Joseph Malinga obekudalelezana uPF Politburo njalo ephila lobugoga njengomuntu osebenzele isizwe okungathandabuzwayo. Bathe lokhu yikho okwenze waphiwa isicoco sekhawe lesizwe. Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube utshele abasesililweni lesi ukuba wephuke inhliziyo ngokwehlele uMalinga.
Nanyanzelela ukuthi wazemisi I tried 5 times to inform the really my daughter, and I made the conclusion that I want to say is a phone to say. Right in the middle of the night, after the phone, I'm sitting kind of a message. Someone sent a message to me as it is. Only said not, Umalima is no more.
Omele iwange central edalele parliamente umnumzana Daniel Mulokele utshele iStudio 7 ukuthi uMalinga ulwele abaphila lobugoga labantu bonke kwele Zimbabwe ngendlela ehloniphekayo.
Ube ngumuntu okade kwanisa ukuthini lokho abaningi abangafiki khona yena befika khona akade besesaba ukuya khona yena begijimela khona esingathi thina ube nguye ovula indlela. So abantu abaningi abalama disability lapha kobulawayo emathebelele eZimbabwe, Africa, umhlaba wonke jikelele bebele role model enhle ngoba uMalinga.
Unkosikazi Rose Mpofu omele isabelo semathebelele South phansi kohlelo lweproportional representation kudalele parliamente uthi liqhawe lamaqhawe.
Kumele ukwazi ukuthi wakwazi ukuchallenger nawe ungene eparlamente akunani lokuthi ugogekile.
Ngale Politburo kubandla lezana uPF umnumzana Chinga Dube uthi uMalinga ube yindoda emadodeni.
UMalinga yindoda eshiye isifundiswa sakhe ngobe iyakwazi
isikhulumise muli umnumzana Sibongilizwe Ncube uthi balahlekelwe kakhulu njengomdeni.
Umkhethile kwaba ukuthi abe ngomunye wamaqhawe ngemsebenzi yakhe ayiyesileyo. Kodwa mina ke ngifuna ukuchaza ukuthi ubaba uMalinga Joshua Thele esingaye lapha wazalelwa ePlaabus ezalwa uThele uMabunda Malinga Ndlovu ezalwa intombi yakomphuli Ncube.
UMalinga ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa phose engamachumi ayisithoba mnemibili 79 uchiye umkakhe unkosikazi Ronia Malinga abantwana abalichumi labazukulu. UMalinga ubese ngumcebisi kamongameli uEmerson Dambudzo Mnangagwa. Ngomnyaka ka-1992 nguye owakhokhela umsebenzi wokuthi kuphunywe lomthetho wakuqala okhangela ngabakhubazekileyo. Ubemela abakhubazekileyo edale lephalamende eZimbabwe, ezwekazi le-Afrika lasenhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba iUnited Nations. Ukhangelelwe ukubekwa kusasa eNational Heroes Acre. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Akhala ngokuthi yasethwele amagabha avuzayo amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngokuhlukunyezwa langokubotshwa mahlayana ngamapholisa. Omunye wabo uchwe namhlanje ngunkosikazi Fadzai Kadzombe, umsekeli kameya weHarare. Sebefika phose ichumi ababotshiweyo ngamapholisa abakubandla le-CCC abetheswa amacala ahambelana lokhetho oluqutshwe ngoNcwabakazi. Kubika uGibbs Dube.
Unkosikazi Kadzombe owetheswa icala lokutshaya ilunga le-ZANU-PF ngesikhathi sokhetho ubotshwe namhla njalo ukhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kusasa. Amadoda akhe athi uyaliphika icala aletheswayo. Amanye amalunga ebandla le-CCC asanda kubotshwa ngumnumzana Patrick Cheza labanye bakhe abane eGoromonzi, umnumzana Kivmo Maroba ohlala eseke labathathu abetheswa amacala okhahlameza amalunga ebandla elibusayo ngesikhathi sokhetho. Kulabanye njalo eHarare abagoqela uKansela Clyde Mashojera loDavid Jasop abavalelwe enkambeni yamapholisa okuthiwa babefuna ukubulala ilunga lebandla leZANU-PF ngesikhathi sokhetho. Kube labanye njalo abasanda kubotshwa umnumzana uStalosisi Ziba, unkosazana Maureen Katemaonga, amalunga ebandla leli esabelweni seMathebeleni South lezinye indawo. Ibandla le-CCC lithi abantu bonke laba babotshelwa ize. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi basahlolisisa amacala etheswa abantu laba. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa lebandla le-ZANU-PF.
Siyakhuluma nje iqiniso ukuthi hayi ukhetho luhambanga kuhle, kuningi okwaphambanisekayo ukhetho olwenziwayo okwabangela ukuthi ukhetho lwangikhona lungatshengisi impumela yeqiniso yokuthi abantu beZimbabwe ngempela bakhetha ubani. Ngalokho thina sithi ndawonye leSadakhe lezinye inhlanganiso ezazihlolisisa uhlelo ukhetho lolu, sithi thina kufuze ubaba uMnangagwa abuye ahlale etafuleni lathi sikhulumisane ngodaba lokuhlela ukuthi kube lokhetho olutsha oluzahamba kuhle oluzakhupha umkhokheli onguye ofunwa ngabantu beZimbabwe. Kodwa ukuthi lokhu kwenzakale, inhlanganiso njengabo Zeki kufuze zidilizwe, kubunjwe inhlanganiso entsha ezamaneja ama-elections eZimbabwe isebenza ndawonye leSadakhi lezinye inhlanganiso ezabe zivela kwamanye amazwe ukuze ukhetho luhambe kuhle. Njengokwenzakala ngo-1980 kusenziwa ukhetho, kwabuya inhlanganiso ezitshiyeneyo ezazisupervisa lokuhlela ukhetho ukuthi luhambe kuhle. Ikwesifunda kwenzakale ke eZimbabwe ezinyangeni ezilandelayo ezilutshwane ezilandelayo. Sithi thina abantu beZimbabwe bengalahli ithemba, bengethuselwa, bengesabi, bengabe lodlakela, kodwa beme ndawonye baqine babe le focus bedemand ukuthi kube lokhetho olutsha oluza kukhupha umkhokheli wabo abamfunayo uadvocate ubaba uNelson Chamisa.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yeCommon Market for Liberal Solutions uthi awuqedakali okwenziwa ngamapholisa lebandla elibusayo.
Phela yena umongameli u-Emerson Mnangagwa uthi yena njengoba sebenqobile usebiza abanqotshiweyo ukuthi bezosebenza bonke. Bengasebenza njani ngapha behlukuluzwa? Sokutshengisela ukuthi ingxenye kulokwesaba ukwethuka okuthize. Ngingazi ukuthi kuthiwa khona i-CCC sebekhuluma ngokuthi kuzakuba lolunye ikhetho eluyabe luncediswa SADC angiboni ngathi angiboni ukuthi kuza kwenzakala kunjalo ngoba siyaziphela ukuthi SADC ibuswa ngomongameli abaningi singathi ba basekela yena uEmerson Mnangagwa ye kungenzeka into yonke ile ndlela yokuqala kodwa kungaba nje kuqondane lohulumende ombamaniswa iGNU aoluyikhethi angikholwa ya umumuka umanga kuhle bayahlukuluzwa bayakhalakhala sokumele uZulu abamele lapho
umnumzana Witness Dube okubandla lezano PF okhuluma ezimele uthi ibandla lesCCC seliphelelwe ngumphako
njengomngani wenu lina baphathi baphephethi bendaba into engalitshela yona ukuthi akusilo qiniso ukuthi amalunga e-opposition bayahlukuluzwa sibonile isikhulumeli se-CCC ubaba uMkhwananzi obedingakala ngoba akazange aye ekhothi ngelanga okwakumele ahambe khona wathola i-warrant of arrest umthetho weZimbabwe lomthetho wa noma yiliphi ilizwe nxa kumele uye kumanje uyisibotshwa ungayekela ukuya khona ungaphi isizathu uyanikwa i-warrant of arrest elamandla ukuthi mhlawumbe isingakukhiphela ibail oyabukiyo ngaphandle nxa ungafika uchasise ngokugcweleyo ukuthi kungani wehluleka ukubuya emthethwandaba ngalelo langa so asiyonto entsha i-opposition iyakwenza suku zonke ukuthi kungcoliswe ilizwe kungcoliswe uhulumeni
ibandla le-CCC lithi ukhetho kumele luphindwe ngoba olwaqhutshwa ngoncwabakazi kaluqhutshwanga ngemfanelo ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingu-Gibbs Dube
Amalunga edale lePhalamende namhlanje yahlangene kobulawayo ihlaziya ngokuphathelane lokusebenza kwadala leli lomhlangano ukhangela okwenziwe yileli dale eminyakeni emihlanu edluleyo lokuthi eminyakeni emihlanu elandelayo kuzalethwa ngokuqokobani ekusebenzeni kwaleli dale udaba lolu seluphiwa nguAnastasia Ndlovu.
Lumhlangano wezifundo ubukhokhelwa ngumlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda yena uchasisa kabanzi ngenjongo yohlelo lwabo lolu.
We were looking at the current parliamentary strategic plan 2019 to 2023 covering a period of 5 years and we're looking at the key result areas of the strategic plan to see how best we can improve as we craft the next strategic plan of parliament.
Eqhubekela phambili ethi ekuphawuleni kwabo bazananzelela labantu abakhubazekileyo.
We expect the strategic institutional plan to be more impressive in its intention. To be inclusive in terms of all corners of Zimbabwe, as well as the peoples of Zimbabwe, including people with disabilities.
Umdenda uchaze ukuba lo ngumnyaka wakhe wokugcina esebenza edale lePhalamende.
Should be my final lap before I sit down and rest and perhaps enjoy life. How I'm going to enjoy life, don't ask me. But I want to enjoy life. Not that I'm not enjoying life now. Now it has been and it will be tumultuous as we strive together to make our parliament a world-class parliament that is people-driven.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Benny Moyo uchasisa okungabe kuhloswe lidale lePhalamende eliqhube umhlangano lo kobulawayo
siyezwa kuba umdenda
ukuthi term yakhe yokugcina le ngokubona kwami kuyinto enhle leyo umkhokheli kuthiwa ngesindebele usina udedelwane uyabona usefike ekuphethelweni we-term of office yakhe uyachiya kuhle siyambongela siyamchayela ihlombe
abangene umhlangano lo bagoqela amalunga edale lephalamende asanda kukhethwa nguzulu kukhetho oluqhutshwe ngoncwabakazi ngimele umsakazo we-studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Bahlaba omkhulu umkhosi abebandla eliphikisayo LCCC besithi lokhu beqhubeka bebotshwa mahlayana amanye amalunga alo. Ukuhlaziya lolu daba lomumo nje oselizweni jikelele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxele lomnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo walebandla eMathabeleland South. Umnumzana Umoyo uxoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owaye kubandla le-MTCT kodwa okwamanje osekubandla le-ZANU PF.
Umuntu nxa kuthiwa ubotshiwe dadewethu umthetho weZimbabwe uthi uyabe ungalacala uze uye kumantshi uze uyogwetshwa kulapho okuzathiwa ulecala khona. So abantu nxa besetheswa amacala njengosithatha umzekeliso kababa uMkhwanazi lapho amapolisa athi khona ayamdinga ngokuthi wake wabalekela elinye icala. Yena kunokuthi abe sesiye emapholiseni mhlawumbe lamaleyo yakhe ukuthi le warrant of arrest elithingi layo maybe ngangigula lelo langa ekho ngingabuyanga ecourt kumbe lelo langa ngangifelwe ngasesehluleka ukubuya ecourt. Yena ahle atshaya gadi ibhasayo kwamanye amazwe abe sesiyakhuluma ngokuthi uyahlukuluza. So umuntu usezayekela ukubotshwa yini ngokuthi uku-opposition umthetho ufaka abantu bonke ngokufananayo ayelingena. Mina nginjengisa ku-opposition kwelelanga ngaye ngaphuza ecourt ngikubheyili ngagcina ngingenile phakathi ngaqedisa ukuthi sicala lami sengiphakathi. Ngeke ngithi lokho kwayenziwa ngoba kaku-opposition kwenziwa ukuthi ngaphuza uya ecourt kubani. So okuningi okwenzakalayo nje kuyabe kudingwa ukuthi kungcoliswe ingkhaya ngoba kuthatshiswa abathizeni abangaphandle abaye babafuna ukuthi bathole indlela zokungena eZimbabwe ngokukhuluma ngendaba zama-human rights. Siyakubona kuyenzakala kwenzakala kubo Libya, siyakubona kwayenzakala kubo Afghanistan kodwa la manje indaba zakhona nxa sezibuyela uthonto kwakungela bufakazi kodwa kibo khona lukhetho kuba-America sakubona kusenzakala ngesikhathi se-Trump.
Ingqobe isikuwe mnumzana Moyo.
Umhlaba ukhangele, umhlaba ubhekile. Ukuhlukuluzwa kakhulu kwamalunga ethu kuyinto eyenziwa ngabomo ngokubana bekwazi ukuthi baluzile i-election. Thina sihlala emakhaya siyakubona ukuhlukuluzwa sikukhangele. Ilunga lethu elinye libe libotshiwe nje ngalifika kuthiwa kalila cala. Ngingabe utsho mina ukuthi ninje nami ninje ngomunye wakhona okuthiwa khona ngokhetho sathathela abantu bezano PF amaphepha abo angasiwo maphepha angabo kanti kungamaphepha bebhala amabizo abantu befuna abantu badlule kiwe besiyavota okungekho emthethweni. Isadaki libandla iZimbabwe iphathi kwaele signature ethi khona basebenzisana ndawonye kumakhetho azayo wonke. Ngasinanzelela ama-constitution yeZimbabwe kanye le-SADC ikhiye ukubana ukhetho kumele kube ngolukhululekileyo kodwa namhlanje uyemba phansi ngobe sesitsho mina ukuthi kudumbe indlala yabafowethu. Into esikhulumayo yonke iyangimangaza ngoba ukhetho lo lingananzelela akula muntu ongaziyo ukuthi lukhetho olutshontshiweyo.
Yebo sezwa uyahleka lapha umnumzana Dube kungabe kuyikuyini umnumzana Dube
sifana na lo mama lwana ukuthi umntwana akasikwe phakathi laba bathi umntwana akasikwe phakathi bayakwazi mhlophe uyenza ngabomo nje ubaba umoya uyakwazi ukuthi akuzake kwenzeki ukuthi lizwe lilemthetho yalo lilama organs alo afana labo zeki kube sokuthiwa enye organ kwelinye ilizwe kwenye indawo izabuya izokwenza ukhetho kodwa into abayikhulumayo befuna ukungcolisa ilizwe leZimbabwe ukwenzela ukuthi kuthiwe iZimbabwe into azihambi kuhle ukwenzela ukuthi kungabi le investment ukwenzela ukuthi abantu bangatholi ukuthi baphile kuhle elizweni labo lokuzalwa kwabo. Thina sithi ilizwe kaliyakho
bakhe ngabanikazi bayo. Njalo ungathiwa khuluma khonoko kuyikuthi wasuka ku-opposition waye ebandleni elibusayo ngoba ulibona ukuthi yilo lo dibandleni lomgogodla elilomsoco elilenhliziyo ekhalela ukuthi ngaba abantu bayaphumelela elizweni labo. So kuthiwa ulambile uyabazwa bethethisa abantu besithi abantu bazavotela i-chicken it xa lithwala abantu uyazwa kuthiwa hey abantu kunje kunje ubusibona ukuthi umuntu nje abamazi yikho bezahlala mthuku zonke kunxa kuphuma impumela zokhetho bemangala bagcine sebeqalisa ukusithethisa njengoba endithuka nje kade suba besithi hayi yindlala kodwa ubemphila laye sisebenza kwesike sasebenza futhi sonke nxa sengaba personal sike sasebenza sonke sibili ubaba umo uyakwazi ukuthi ngumuntu okhutheleyo okwazi ozisebenzelayo ozidilelayo
ukuthi ngimvalelise kahle umfowethu okumthela ukuthi abantu bezimbabwe bakhulumile bavotile bavotela i-opposition yona leyo i-CC bavotile kakhulu bakhulumile ilizwe lizalungiswa njengoba ivotile liyakhiwa
ngabaningi labona abalutshwane uright konoko asihambeni ngabo.
Lapho sizwe umnumzana Solani nje emnyama moyo omgcini sihlalo we-CCC eMathabeleland South exoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MTCT kodwa osoyeqela ngale kuzanu PF belosandekile emhlanga we-Studio 7. UZulu weZimbabwe ukhala ngokucitshwa amahlayana kwamandla kagetsi osokuyimvama kulezi nsuku lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebetshela abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho ukuthi udubo lwamagetsi soluzaba yimbali yayizolo. Inkampani yezesayithi udubo lolu lubangelwa ukuthi kulesitiji esiphehla amagetsi esifileyo ewange esisalungiswa. Undungameli Nkomo uxoxe lolwela amalungelo oluntu mnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuza ahambe, kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve kwabalanda avuke ngekho, ngikhuluma nje enkulumane ntambama abe ngekho, indawo ezijiyeneyo suka uzuzofika kumagwegwe bekungalamagetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni kankhulwa vele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile impilo emnandi, bethatha abantu ababo bebafaka ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yabo. Yike ngicabanga ukuthi yikho sokusemakhanda abo ngoba uma ilizwe amagetsi ethona engekho kutho ukuthi lo mnotho welizwe kawusoze uthuthuke ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo, yebo abantu abaningi bayahlupheka bayakhala bathi hayi impilo inzima izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke umnotho uthuthuke, kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise, kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlale emnyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame. Bekele ukuzicabangela bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu, kumbeni bazifake ezihlalweni besithi bayasebenzela abantu abakwenza.
Mnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzene bomama sixoxa labesifazane ngokuza kwenzakala elizweni isimo esikhona manje ngemva kokugcotshwa kwabaphathintambo bakahulumende lapho kulenani eliphansi kakhulu labesifazane. singekehlukana isihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho solo edlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhube inhlelo zentuthuko. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupresentis Jeremiah.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.